kuyinto enhle ukuthi ischool fees singakhweli kungakhweli imbadalo yezikolo njengabazali siyakuthokozela ukuthi kube njalo kodwa akasithandi kuphela ukuthi abantwana bahambe baye esikolo sifuna bayethola imfundo efaneleyo ukuthi kutholakale imfundo efaneleyo ukuthi lezi zinto ezincedisa abantwana ukuthi bafunde kumele zibe khona xa uhulumende njengoba esitsho ukuthi kakungakhweli ischool fees kuyinto eqondileyo kodwa sekumele yena athenge izinto lezi ezinye ezidingakalayo ukuthi abantwana bafunde ngazo ngoba ichoko yokubhala konke okudingakalayo kukhwelile sekwaqhansa sekwathinta kusafana lanyakeni ngakho-ke kumele bakukhumbule khona lokhuyana ukuthi bona bazithengele ezo zinto ukuze abantwana baye esikolo bayefunda bangaye esikolo besiyadlala ngokuba zingekho izinto zokuthi bafunde
zona ubona zivulwa yini izikolo njengoba ababalisi labo bekhanya bejamile besithi bafuna ukwengezelelwa iholo labo
Kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe ngendlela okungakhona ngokuba amatitshala kawabhadalwa ngendlela efaneleyo. Ukhumbule ukuthi amatitshala ngabazali, so nje ukuthi ngutitshala olaphana, umele ukuthi athengele umntanakhe ofunda kwenye indawo izinto ezifaneleyo, kumele wenze abantwana athengele abantwana ukudla, kumele abhadale lokhu lalokuyana, kumele abhadale irenti. Ngakho-ke kumele hayi nje bengamatitshala kuphela, wonke umuntu osebenzela uhulumende nosebenzela i-private company. Bamele babhadalwe imali ehambisana neendleko zanamhlanje yingakho sisithi thina kumele uhulumende akubone ukuthi konke kume ngendlela efaneleyo kakwanelanga ukuthi uthi wena kakungakhweli ischool fees kumele ukwazi ukuthi izinto leziyana ezesikolo ezidingwa isikolo ebeziyaba yimbangela yokuthi kukhwele ischool fees wena uyazithenga njengohulumende ubhadala amatitshala abantwana babe lokudla kokuthi basuke bedlile isikolo baphenduke bazokudla njalo
intengo yendingeko zesikolo yona iminjani nxa sikhangela izinto ezifana lama uniform lengwalo zokubhalela
seyaba phezulu ngendlela eyethusa okunye okumangalisayo